So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesibili ekuseni ku 28 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje udubo lokusilela kwamafutha ezimota obeselu inhlala yenza solufikile kusibanga esibi abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo
Ngike ngathi ngisebenze ngamafutha ngiphelela ukuya Harare nginazelele ukuthi omnye ubaba obesebenzeni for almost like hour esiya phela esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esilayo
isigodlo someli wezimbabwe kwele South Africa sithi sizaxwayisisa ukuba umnumzana Phemo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa Udetective Captain Meche engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi ifanekiso etsho njalo kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi kwi-statement esingathi thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso ngoba lo mpimpisa wakhe mina bengamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osoluyinhlala yenza solufike kusibanga esibi abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo. Lokhu kwenzakala intengo yamafutha seyakhwezwa njalo kumaviki amabili edluleyo. UChris Gande weStudio 7 ubuze umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe. Umnumzana Bednico Bebe ukuthi kambe kungabe kusenzakalani ngalolu daba.
Ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale kule ezimotweni zokuqala ngoba kuvele abantu sebezele kujayela ukuthi ihlala yenza akusola nto esibethusa ngoba bazi ukuthi nxa ufuna amafutha kufanele uzame ukudinga kuphela ukuthi lapho ngathola khona udwendwe olungani lufitshane kulolinye kithi ukuthi ulayina-ke na uthola amafutha lokho sokuyinhlala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisedwendweni ngamafutha ngilisilela ukuya Harare nginazelele ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like an hour esiya phela i-4 liters kuphela esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali edlayo sokulokuzima yikuthi nje umuntu angavela ajayele ukuhamba ngemota kuba nzima ukuthi athi amafutha asedlula abesefaka imota kungakade emtoko ngoba kakujayelanga kuvele sokulobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilungu imota iyabi-ems kodwa ngenxa yokuthi uvele ujayele ukuhamba angabona silayithi ahambe ayesele i-4 liters 5 liters ahambe njalo angabona silayitha lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayapaka abanye khonapho bemelele ukuthi azathola imali yokuthi athele futhi ngelilanga abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona labana abantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila
khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo yimalini ilitha elilodwa
kathesi-ke osekusenzakala yokuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo lesi-rbol i-black market ikhuphisa abafana-ke kulezindawo ezimezela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe so abafana kukhanye ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa abatgs bese besiyakuma ngale behlise kancane kulabo ababethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe
Lo mnumzana Bednico Bebe umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo
kusukela namhla kusiyafika ngolesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngopha 7 kusiya ngo 8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthola udaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sisacwayisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Maje engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela. Umoyi wadutshulwa ngemva kokuba amapholisa edubulane labane ababalisa uDube, uBongani Moyo, uMongameli Mpofu nomunye okuthiwa nguRoni ongazeswanga isibongo sakhe. Imizamo yokukhuluma lesigodlo somele weZimbabwe khona leSouth Africa yehlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa ke u-ambasada uthi yena usaphenisisa ukuthi engabe ekwizalwane saseZimbabwe na. Ukuphenisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzalwa eZimbabwe. Kodwa siyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona beSouth Africa beZimbabwe kabalazi izincwadi ezekhaya. Bakhona abantu abangenawo ama-birth certificate, abangenazo izithupha. Abanye vele babuya bengenama-passport. Kodwa umuntu abe vele sazakala ukuthi yena ngokwangabi.
Sike sezwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engalaye ebulewe esitokisini. Kungakuliqiniso yini?
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso etsho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba kasikatholi i-statement esingathi thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisha wakhe mina bengingamazi. Lo engiwubone u-circulator ku-social media angikwazi ngumpikisha wesidumbu sakhe kumbe kayisilo. Lobo bufakazi kangilawo. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi waboshwa nxa kuyukuthi kukhona okuba okwenzekele ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo ubaba ubhuti lowo usedlulile emhlabeni kumbe kazilanga emhlabeni. Njalo futhi siyabesifuna ukwazi ukuthi nxa esezandleni lamapholisa esedlulile emhlabeni kwenzakaleni, ngoba nti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umantu uyokhulumisana laye ugcinwe ngamapholisa. Ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili, okokuqala ukuthi umphakathi uphephe, nokuthi lawe otheswa icala uthethwe uphephe emphakathini, ukwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo kuze kubonakale ukuthi kambe leli cala oletheswayo kuleqiniso kumba kusoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khona kokubulawa kwepolisa, kumi njani ngokuzwa kwenu?
Besizwe kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano, kasi laqiniso ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi asikezwa lonto ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bethuselwa. Sibonile futhi ku-circulate ukuthi uminister wamapholisa uBaba uBheki Cele ukhiphe i-statement esiyaphikisana lalokho okubizwa kuthiwa i-total shutdown e-Dusnot. Okusuka kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidangi, kanti kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi ezisemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi ezisemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza sithi ngama-special permit. Labo abafike ngemuva bayasebenza abanye bakhona abaningi babo kodwa abanazo lezo zincwadi abanye bayahamba besiya renewa ama-Aslam document abo bafike laphana baba-reject bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo ngase kudingwa ngesikhathi kubulewe iphoyisa kumbe kube lokugebengu sokudingwa bangelazincwadi sibona ngani sokuyukuthi ngolasemzini criminalize the migrant community thina esingahambisani lakho.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwean community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esejohannesburg khona le kwele South Africa.
Amavuko umthwakazi omuhle okhulumayo ngumike hobe liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo, ingoma zakhe zijabulelwa ngumuntu wonke hatshe eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe. Umoyi u-Oliver Mthukudzi yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Yiziphi ingoma ezikukhumbuza utuku? Sihlaza imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lelami uMike Hobe ngo-8 PM.
Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezingumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Izilwane eduzane ledolobho le-Victoria Falls sezibulele inkomo ezingamachumi amathathu lanhlanu kanye lembuzi labomabhemu kuma-ward amabili kusukela ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi ezinye izilwane zilamakhola entanyeni okutshengisa ukuthi ziyabe zibaleke lapho ezigcinwa khona. Imizi ethintekileyo ngeyemonde, emvuthu, endlovu, empumelelo, edidobe, lechikandakubi. Umlisa umnumzana Jaheli Duna Ndlovu usecele uhulumende ukuthi angenele kulolu daba ahlenge izakhamizi. Abachayeli bemota zohlobo lwe-Honda Fit abathathu abetheswa icala lokuthathela abantu impahla zabo behlomile ngezibhamu edolobheni lakoBulawayo sebebanjiwe. Abathathu laba abemakhandeni le-Cowdery Park ngomnumzana Innocent Dube, Handsome Ncube lo-Honest Maseko baleminyaka engu-21, 22 le-23 bethiswa icala lokuthathela abantu abadinga imota zokuhambisa ama-cellphone, imali, impahla zokugqoka lokunenginengi ngemva kokubabizela kokuba driver bebase kwenye indawo lapho abafika bebathathele khona. Batshengisiwe ke ubabizwa labo ababathathelayo impahla zabo babaqamba ukuthi ngempela yibo. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abake besilandele ke kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele lapho esijayele ku-live streama khona ukuthi lamhlanje imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Kodwa-ke lisixhaseke kusasa, sithemba konke kuyabe sokulungile. Njalo lingasilandela-ke emsakazweni we-radio. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Igama lami nguSiphosiso Majazi umsele kalinda mkhonto ngilinde ngiyolandeza amakeshiya kumfuna imfanato. Sithi sihlutshwa yindlala sibaleke size emazweni sikhuselekiwe. Nanku ke manje kunzima kuyagijinya edipsluthi abantu isiphansi phezulu ngomuntu oyedwa owenze nje ukukhohlakala. Abadala bengicela ukuthi please niyelikhuze abantwana. Ngoba manje kuyindlala kunje kuphilwa ngokuthi sibe sithenga khona lokho okungamachukela sikuhambise ekhaya abantu bekwazi ukuphila. Manje sesiphila sigijini njalo sebenento ebambekayo ukuthi abasasifuni ngesizathu esinje kunobufakazi. Kanti-ke vele kunenzondo ebivele ikhona noma nje ibithule isibhobozwa ikuba ngathi mhlawumbe vele phezu kwalento eyenzekile kodwa ke nabazali bezama ukuthi mhlawumbe bekwazi ukutshela ingane ukuthi lokhu into enje ingenziwa into embi. Nginomfowethu oboshiwe sepolice station, siqala sihola inhlamba ukuze sivunyele ukuthi singene phakathi. Kwesinye isikhathi nixotshwe, nihlale lihlale ngaphandle lize lizwelwe ngaleso sikhathi saba abafuna sona. So please, lento ibuhlungu kakhulu. Ngiyacela, ngiyabonga.
Okhulumayo njalo ngithabani Mhlaba, ngiseGoli mina. Bengicela kakhulukazi iStudio 7 zami mhlawumbe ukuthi sabalalise lo mlayezo kakhulukazi kubafowethu abaseZimbabwe abahlala kule South Africa. Kakhulukazi ake ngihle ngibeke cace. Kakhulukazi kubafowethu amaNdebele kakhulu namakhala. Bafowethu lakwazi ukuthi leli lizwe siphila nzima. Bafowethu into esiyenzakele la nabafowethu asebe yisuke benza umonakalo madoda siyithandi. Sicela ukuthi lani lonke madoda elikuzulele elikubonile lapha kuma social media lokho kwenziwa ngabafowethu. Sicela ukuthi lingakwenzi. Besicela futhi nabaholi bakithi besenze besukume bephakame beke beke noma ngabe yimeeting impela eqoqa isizwe sakithi ukuthi abantu bakithi bezama ukuthi betshelwe boboniswe ngento le yobudlwangudlwangu yenziwa ngabantu bakithi. Isizwe sakithi silegama elibi eSouth Africa. Noma yini emoshakalwa simoshwe ngamaZimbabwe. Noma yini eyenza simoshwe ngamaZimbabwe. Ngoba ungananzelela icrime eningi ikhozwa ngabafowethu abohlangothini lakithi emathebheleleni. Angaze ngizwe kuthiwa umshona useyenze lokhu nalokhu. Hayi cha, bafowethu asingayenzini ngathi sizingane. Isicelo lezo
salibonani umsakazi omhle. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngiye ngigabeni senkaya
eGonya.
Ngiye enkaya eGonya ngokuhlala ngilapha eGoli. Esiphilele ukusebenzela yona indlala njengathi nesakhulayo ukuthi mhlawumbe uthi nawe mhlawumbe unento ofuna ukuyi-achieve, uyidevelop elifini yakho. Ayikho into ongayenza nje, so ukuphilela indlala nje. Kuye futhi sithi silapha eGoli sibe siyahlukunyezwa. Abantu beZimbabwe baphathwa njengezigqila kabuhlungu njani. And lo president weZimbabwe othiwa uMangwagwa khona lo, ngabe uyakubona ukuthi sihlupheka kanjani? Ngabe uyawuchiya la umbuso lethi hayi aleke lithatha abanye lani like lizame liqhubekele phambili. Kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukukhangelela isiso sakhe kukhohlwe ngabantu abahluphekayo elizweni, ngabe kuthiwa mhlawumbe azi le nto le momubi lo muntu lo. Into ethiwa izano into esingasayifuniyo nje.
Sarubani basakazi beStudio 7. Ngokuzalwa mphuma enkaya kosikhokokhova. Kodwa ngokusebenza kwamanje lapha eJohannesburg eSouth Africa. Ikakhulu ekhaya ngikubeke nje ucaca ukuthi ma ungasapoti izano PF ukudla awukutholi. Bathi kumele ube le ikhadi laleyo hlanganiso yeZANU PF. I-constitution ayisho ukuthi ufanele uforce ukuthi usapote le bandla. Bazobe beyala bona mayebebuzwa bona beZANU bethi akulanto enjalo, but bagqugquzela ukuthi abantu bakwenze lokhu ukuze i-freedom of choice ngesilungu asinayo. Sihlanje sifunda singabantu abacindezelwayo kuphela.
La indlala ikhona sibe leZimbabwe lami nginje ngayibona ngoDisemba, but yeish engakubona ekhaya akukho kuhle kakhulu. Umnankakho bayasutha but banika abantu amabele bethi into abantu abayiholisayo, into engadlekiyo sihlobo sami, into engadlekiyo noma ungazuhamba uyayidayisa. Imfe sibe nalo imfe straight lokuthi nxa ungazuthi sithola sakhona sabe simnyama nje ukuze mfise ukuthi ngalobana kwesinye isikhathi ngabona mbumnanga khona yake yakuthatha kunokho kwinto kupha abantu ake kudlezwe ukuthi kuyadleka kumbe kanjani. Yazi ukuthi straight eZimbabwe abantu badubeka shema ngomnanga kholo siwengalaba abantu angikwazi ukuthi uNkulunkulu uzabathatha zokutheni. Hayi Zimbabwe sizohlupheka mpela, sazi ukuthi sizohlupheka kuze kuye kuma kuphi.
Igama lami ngingowayizimeni wakwampofu. Ngisola indlela abaphathana ngayo bengabantu begovernment, abantu abasephalamende, ngokungazwani kwabo lokungabonisani ngasolinye ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Babe sebebambana le-opposition party eyiyo enkulu ebalandela i-MDC Alliance. Babe sebehlanganisa umqondo babona ukuthi izwe bangalisiza kanjani ukuthi abantu bathole ukudla, abantwana baye ezikolweni bafunde. Ezitolo kakusela mpuphu, indlala sizalele, izalukazi ziyakhala, kambe abangakwanisi ukuziselela labantwana abancane kanti jona abanye begcwele emazweni ngenxa yomumo elizwe manje izwe abantu bakuphila bethini ngiyabonga yimi uWiseman from eLwagwelu
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi eno eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithanda ukuthatha leli ithuba ukuxolisa njalo ukuthi lapho esandise khona ku-live stream akukhasi lethu le-Facebook VOA Indebele asenelisanga ukwenze njalo namuhla ngoba imitshina yethu ingalunganga. Kodwa lisixhase nje kwezinye insuku wonke kuyabe kulungile. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Kenneth Starr uthi abantu yibo okufanele bezikhethele ukuthi umongameli Donald Trump abe ngumkhokheli welizwe kumbe hayi, njengalokho okwenzakala ngokhetho kulokuthi ibandla lama-Democrats lizame ukumkhupha embusweni ngohlelo lwe-impeachment khona kungelabufakazi obuqinileyo. Umnumzana Starr uthi uhlelo lolu sokuyisikhali esisetshenziswa ngokungekho ngemfanelo elufananisa lesiwoko kanye lempi. Abadingisisa ngembangela yokuwa kwendiza mchina yohlobo lwe-helicopter eCalifornia ebulele owaye ngumdlali we-basketball uKobe Bryant lendodakazi yakhe uGiana labanye ngesonto bathi umtshayeli uzame ukuyiphaphisela phezulu evika iyezi okubangele ukuthi iyewela ezintabeni. Lawo ngamazwi okugcina avelele kumtshayeli lo laye otshone labanye ngesikhathi besiya lapho uGiana obekumele ayidlala khona umdlalo we-basketball. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka.
Into eyenzakalayo lapha e-America sonke siyikhangele kodwa-ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president, ziningi izinto abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa-ke sabona futhi ebeqhubekela phambili esiyanqoba esiyanqoba kuma-elections. So mina lokhu kwenzakalayo kathesi ngendlela abatshengisela ngayo isapoti abaseluhlwini lwakhe ngibona ingathi uTrump still noma kungaze kuyeyiwa kuma-elections nxa kwehlulile ukuthi impeachment le iphumelele still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani elokhu ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili bemnikeza usekelo ikuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situla akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyabe izakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi bamprotect uTrump ukuthi engaze ephume, njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-points ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye bekukhanya. Baningi abakubonayo bakhona abanye engilokuxoxisana labo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe naphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kunkwana kulelani sideline lana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibenefitayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athe efika wayifaka eminye esapota kakhulu izikhulu zakwele Melika yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abe lokhu elosekelo?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo, angakhulumi akhuluma ngayo engajayi inja yefihlumphini. ngumuntu othi nxa ekhuluma akhulume nje into ayibeke njengoba injalo. Kodwa ke okunye konkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo konkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo konkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazi bekhangela ukuthi, kodwa ke nxa simkhangela yena ikuyini okukhulumayo, ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande.
Lo mnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane. Sixoxelaye ekhona le eBhilitane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yesizwe umculo kazintsha ziyamluma ijaha lecholocho elicula liseGoli uthi singamaNdebele. Yebogelo umculo kaZinja ziyamluma esithi singamaNdebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota oseluyinhlala yenza solufike kusibanga isibi elizweni. Abanye abatshayeli balala endwendweni. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi silokhu sidingisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye wabulala ipholisa eSouth Africa engabe isizalwane seZimbabwe ngempela. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.